sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku 1 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kunabanye abane asebetholakale belegcikwane le-coronavirus osekukhweze inani labo lafika kukhulu lamachumi ayisikhombisa lane 174. Ibandla le-MDCT lithi ukuya emngcwabeni kamuyi umnumzana Morgan Tsvangirai okwenziwe liqula abelikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe akumelanga kumangalise uZulu.
Phandle ma eZimbabwe sonke sesingamasabatha njengokhampani Phuke. Sine sabathe ngasikholelwa ukuthi umuntu oselele uyezwa, asikukholwa lokho. Kodwa abantu abaningi eZimbabwe yakwazi bayavunyisa lokho ababiza bethu ngumbukiso. Abaningi bayabhelieve ukuthi abavuba abashonayo bayababona njalo bayabakhokhela.
Sine ngxoxo loSanda Khedwa ukuba umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Njengoba abantu abaningi bathazikithiwa, mina njani ngikhuluma ngesintu kwenzela ukuthi lezalukazi zebhokwe zemadlambuzi zemtshabezi zezakobulawayo zeluqale zenkayi bazisisise ukuthi uDr uMagalela kamafa sebuyile njengoba itazi elingizayo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abane asebetholakale belegcikwane le-coronavirus osekukhweze inani lalabo abalegcikwane leli elizweni lafika kukhulu lamachumi ayisikhombisa lane i-174. Umbiko owethulwe lugatsha lwezempilakahle izolo uthi oyedwa ubevela kwele-Mozambique kuthi ababili bebevela kwele-South Africa. Bonke laba bavalelwe ezinkambeni zokuhlolwa igcikwane le-coronavirus. MDCT lithi ukuya emngcwabeni kamuyi umnumzana Morgan Tsvangirai eBuhera okwenziwe liqula ebelikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe ngomgqibelo akumelanga kumangalise uZulu ngoba baningi abakholwa ngamadlozi. Ukhuphe lequla lakhe elibalisa unina kaTsvangirai labafowabo ababili leziphathamandla zebandla le-MDCT bebesengcwabeni likamuyi uTsvangirai eBuhera ngomgqibelo. Umfanekiso kamabonakude ividiyo itshengise uMakhuphe esethulela umuyi amazwi okucela uxhaswa emthethwandaba ukuze amacala ayethulwe emadale aphumelele. Sixoxile esikhulumeli sikaKhuphe umnumzana Khaliphani Phugeni saqala ngokumbuza ukuthi bahamba njani eBuhera.
Hayi, eBuhera sihambe kahle, konke bekukahle nje emgwaqweni ne-weather konke bekukuhle. Safika bajabula nabo ogogo nabo makhelwane kwaba mnandi kwaba njalo. UMamkhuphe wazwangena wakhulumisa nalaba afika acatha kubo. Uzokhumbula ukuthi kunomuzi lana afika acatha khona uChamse Zethunga abafana bakhe besithi kuye ungumNdebele onsethule i-dissident akabuyele back emathepheleleni ngekafa abusizimbabwe yofuna ukumthisela kuleyo ndlu ngoba hambe wacatha kwezemthanga ngamatshe. So izulu lalisina ke le ndlu yangabambulile. So hambe wabona omakhelwane labo wababonga kakhulu ukuthi hayi siyabonga ngempela. Ngiyakwazi ukuthi kukhona abafuna ukukwenza ukuthi indlu le mayengahlala nje noma ibe imuseum or imemorial kwazana ukuthi kuhlale kwaziwa ukuthi yikho lapha ayifuna ukuthiselwa khona endlini.
Sibonile umfanekiso kamabonakude ividiyo etshengisa unkosazana Thokozani Khuphe engcwabeni likababa uTsvangirai ekhanya ungani uyambikela uTsvangirai okwenzakalayo. Abanye bathi siko leli linganalijwayelekanga. Uthini wena ngakho?
Phandle ma eZimbabwe sonke sesingamasabatha njengokhampani Phuke. thina sabathenga sikholelwa ukuthi umuntu oselele uyezwa asikukholwa lokho kodwa abantu abaningi eZimbabwe yakwazi bayabunyisa lokho ababuza bethu ngumbunyiso abaningi bayabelieve ukuthi abakuba abashonayo bayababona njalo bayabakhokhela umama ukhuphe ngabanye balabo bantu lo baba uMonzora lo baba uKomiti nabanye babantu ababelieve ukuthi abantu abaleleyo bayabona njalo bayakhokhela abantu nabantu bakoba uChangirai ugogo yakukholelwa lokho abafowabo bakaChangirai bayakukholelwa lokho uzokwazi ukuthi iconstitution yethu inalokho okubizwa kuthiwa yi-freedom of religion ngezinye indlela mina njengokhalifani angikwazi ukuthi bese ngifostela bonke abantu ukuthi ababelieve njengami umsabatha okholelwa ukuthi abantu abafileyo bafile uyakwazi-ke ukuthi i-Africa ingakho abantu banenkolo ezehlukene so laba abakomplainayo hayi badlala ipolitiki bafuna ukucamba amanga akekho umuntu ongakaza khulume noTsangirai even i-alliance ize ihambe isithi yenza i-memorial khona bafika bakhuluma naye babe ngekho engcwabeni kodwa bayathi bathi Tsangirai kwathi bakhuluma ngoba bebelieve ukuthi uyabezwa
abakucele lika Mnumzana Nelson Chamisa bathi bona ubudlelwano buka Nkosazana Thokozani Khuphe lo Mnumzana Tsangirai bamungasahambi kahle
isidumbu sikaba kuTsangirai sabuya nodokotela uKhuphe sisuke South Africa sabuya nogogo ozala ubaba uTsangirai sabuya nomzukulu umtshana kababa uTsangirai kuthiwa nguBrahim so laba abakhulumayo nje hayi bakhuluma ipolitiki bakhuluma amanga aluhlaza tshoko umsebenzi kababa uTsangirai owayenzeka eGoli lo ngababiza bethi memorial service mina ngangingumaster of ceremony kuleyo service i-keynote speaker kwakungumama uKhuphe even umsebenzi weZimbabwe kwakumele kube ngumama uKhuphe wasengena ke lo mfana ngama-tax akhe izikiwi zakhe lezi kodwa i-program yonke yase-South Africa yilama-diplomats neyaseZimbabwe kwakumele iphathwe ngumama uKhuphe njengo-acting president onguye owayesucceede ubaba uTsangirai so laba bakhuluma ukuthi ubudlelwano babungekho mnandi kwathini bakhuluma into yabo nje epolitiki engekhoyo ugogo bengekamvumeli umama abafowabo bakaTsangirai ubaba uCollins nobaba uManase bebekhona lapha bajabula kakhulu waphuma umama uKhuphe njengoba sengithilwe wangena la kumakhelwane nalapha indlu acatha khona waxoxisana nabo ngoba uzokhumbula ukuthi ngesikhathi ngabo ubaba uTsangirai bangena ensimini zabantu bamosha laba bantu bakaTsamisa la so umama uKhuphe wasewakhulumisana nabo kwaxoliswa kwathini ukuthi hayi kusiyaphambili sesizoyenza kahle ngendlela vele ubaba uTsangirai belimazi enga so hayi ngamanga luhlaza tshoko ayikho lento le bayapolitika nje
lo ke ngumnumzana Khaliphani Phugeni isikhulumeli sikankosazana Thokozani Khuphe umkhokheli webandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo le bandla leli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington Udokotela wezemfundo umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda nguye okhethwe ukuba ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance ngolwesihlanu uMafa Sibanda uxoxe lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuze sizwe imbali yakhe lokunye okunenginengi
ngilapha namhlanje njengo-new deputy spokesperson onkonqonqoshe kakhulu ngoTsamisa ukuthi ngikhulumise iNdebele abesikhiwa bakhona bantu mahlabe zulu bakamthwakazi sesisiqalisile njalo impi ezafanana nomacathela thina asilamkhonto asilambhala sifuna ivoti lokuba abantu bame ngeqiniso lokho kwenziwa abasebethengwe izanu ukuthi badle khathesi ngikhuluma kunje sebegcinwa ngamapholisa nama-CIO ngoba bayakwazi into abayenzayo ngayilunganga sele sesaba ngitshe nezithunzi zabo
abanye bebekhonona ukuthi balutshwana-ke abesindebeleni abakhethiweyo
mina ngibonga abantu be-MDC abesindebeleni nelizwe jikelele ngoba umsebenzi lo muqale kudala ngo-1965 ngaphuma ngaze ngayahumutshela ngise-Egypt under Zipra Command ngabuya ngasebenza lonkomo ngabuya ngasebenza le-MDC iqala isesayiqalisayo ngile 15 years ngihumutshela ngiyi-spokesperson province abantu bathabile ngile almost 7,000 abantu abangishayela ihlombe from over the world besithi uTsamisa le-National Council le-National Executive benze kahle bayajabula nginationally mabhavu signalisi ngiphezu kwenketa abatshabi ngizesebenzela isizwe sikamkhakwazi nomambo lowo ongani uyakhonona hatshi ngingabe ngabakhulumela mina ngizekhulumela sizwe jikelele kodwa ngigcile kakhulu ngapha esikamthwakazi ukuthi bazwisisise isiNdebele hathi ikhiwa njengoba abantu abaningi bathanda ikhiwa. Mina njalo ngikhuluma ngesintu kwenzela ukuthi lezalukazi zeGogwe, zeMadlambuzi, zeMtshabezi, zezakobulawayo, zeLuqale, zeNkayi bazwisisise ukuthi uDr. Umagalela kaMafa sebuyile njengoba ijazi elingizayo sebuyile lendaba ezinhle lezimpi. Ngizabe ngizichaza njalo ngishayela ukuthi imhlombe Studio 7 yini engikade ukusebenza layo isasungula njalo lokhu ngikhona. UNkulunkulu uyadunyiswa ngalokho.
Usungu Sikhica Mfundo, yiziphi izifundo osuqeqeshe kuzo?
Mina ngiqeqeshe kuqala ngaba ngiteacher, ngaqeda esikolo ngiyi-form 2 ngayenza okuthiwa i-T3 ngo-72. Ngithe ngo-75 ngase ngikhapha ngisiyafundisa e-JZ ngingala form 4. Ngenza ama-courses amaningi e-East Europe kodwa ngithe sengibuya lapha hhayi bafika bathi kwawo ngala form 4 isingibhalile. Ngaqalisa ukubala ordinary level lo-A level ngaqeqesha ngase ngisiyakwenza i-diploma in education e-University of Zimbabwe. Ngithe ngiqedile 2 years ngase ngisenza i-Bachelor of Education. Angisasebenzanga bahle bangixotha abantu bezane uqwefu bangixotha uba ngumbalisi. Ngabuya ngaba i-LT ngasebenzela izimright ngaze ngasibaba ng-LT. Kuthiwe ngo-2013 sebefake omunye umemba uba yimemba wephalamenti. Hhayi kwangihlupha kodwa kake ngithi ngcono ngibale ngase ngiqalisa ukubala i-masters yami ye-University of South Africa. Ngayiqeda ngintwengafeli. Ngiqede i-PhD sengine-69 years. Ngiqedeke sengilijahela idala yikho ngithi usapoti kamzilikazi kalufunde. Ngenza i-political science. Yikho-ke ngiyisiqhitha mfundo kodwa ngile-humility angizigadi.
Udokotela wezemfundo uFelix Magalela Mafa Sibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leSunday News lithi kulomunye wesilisa ojwamulele omunye wesifazane ikhompyutha lefoni ngemva kokumgwaza ekhalwini. Kodwa umama lo ubikwa ebambelele imota kade isetshenziswa ngowesilisa lo ukuthi abaleke yamkhudula. Kodwa wala elokhu einamathele imota leyi yaze yama kwaphuma amadoda amabili ebaleka kodwa umphakathi wabagijimisa kwabanjwa oyedwa. Iphephandaba leChronicle lithi abamasonto ikakhulu amapostoli baqhubeka bebuthana bezithandazela kungakhathalekile lemigoqo yokuvimba kumemetheka kwegcikwane le-coronavirus ethi akumelanga kubuthwane. Kesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kwimlayezo eliyithumela nge-WhatsApp.
Salibonani balaleli nabasakazi beStudio 7. Okhulumayo lo ngugift Sonduku umfoka Ndlovu laphana kugambo endaweni yaseplant. Basakazi bengithanda ukuthi indlulise umlayezo omncane la. Ikakhulukazi abantu bezane bengicela ukuthi bezame beke besihloniphe. Sikhathele thina ngengoma yabo le abahlala beyicula everyday bethi hayi ilizwe liyafa nje inkinga ama-sanctions. Ilizwe laseZimbabwe akusilo lodwa ilizwe lama-sanctions. O-Russia bafakwe ama-sanctions, o-Iran bafakwe ama-sanctions, o-China bafakwe ama-sanctions, o-North Korea bafakwe ama-sanctions. A lot of countries lapha afakwe ama-sanctions kodwa bayaphila. Into ebulala ilizwe i-corruption, basebenzela izikhwama zabo. Into ebulala izwe yi-ZEC engayenzi i-free and fair election. Yiphi investor ezathemba ilizwe eliriga emini bebade? Into ebulala ilizwe yizanu PF ethatha ama security forces beyenze i private property yezanu PF. Ama security forces kungaba ngamasosha ngamapolice asize umphakathi engasizi izanu PF. Enye into ebulala izwe yikungahlonipha amalungelo omuntu. Awuntshele ilizwe imali zabe ibonakala litsha umama libalimaza ngale andlela. What kind of country that one? Okunye okubulala ilizwe justice system. Investor mayizazotshala imali ezweni iqala ibheke justice system ukuthi right njengoba mase ngitshalile imali yami laphana ingabe justice uhulumeni sefuna ukuntshontshela ungabe umthetho uzamela yini but laphana siyabona ukuthi justice system yakho nikhotolwa izani. I used to look ilapha South Africa. South Africa kule public protector even upresident can be held accountable. Manje laphana ilizwe uthola izani izenzela umathanda hayi isikhathele thina ngayizani ake beke kuhlala besiculela ingoma engazwakaliyo. Nyabonga ngokuhlala sethembisa
linjani kustudio 7 njani nani balaleli ngithanda ukusekela ubhodi lo uGift Sonduko weplanta kodwa ezinye izinto eshiwe sizenza abona siyake singananzelelanga kodwa ezinye izinto eshiwe lokho akukhuluma njengokushutha amabhalabhala okufonafona endaweni ezipublic ezinto eziyisecret babucanga ukuthi abantu bakubuka siyazazi ukuthi thina singabantu bokudubeka asiyena siziphatheni kuhle shwa njengathi thina amazimbabwezi siyazazi ukuthi ekhaya siyadubeka kodwa nxa sesifike endaweni engani ngcono sesifuna ukubona bonakala ukuthi thina singamaqhalaqhala ayi mna ngasishwa kathi sinjani sisahlala sidubeka sahlala siphansi sahlala sihawuliswa ngabantu abasidlalele kuhle sahlala sihawula njengokufuna ukuzenza amaqhalaqhala ayi asike siziphatheni kuhle ayi mna mazwi kabhotulo kanithintile andanithinti ngangiwuhleka seloku indawo kwebhalabhala kami kodwa sengikubona ukuthi ayi asonto e-right ukuzingela ibhalabhala akulunganga khonokho ofona wasesilo ukuthi umnami yasuka athinithine ebhadelwa ngumalight and diesel ikuyini khona lokhu ungakwazi ukuthi kuyadizwa ngubani dayenalo omunye ubhudi lo ukuthi wayefona esithi ipasipoti yami iphumile umalight wathinithine ikuyini ishiwa khona lokhu ayi asike sizame shiwa ukuzikhuza heyi salanda imali ebutswana salanda imali e-South Africa asilandele sukulandileki imali kuphela sikele ukuzi-advertise zasekele ukuziphablisha kanti kuyini kanti shiwa mazimabhezi heyi hayi kodwa kunzima shiwa hayi ngiyabonga.
Sanibonani basakazi be-Studio 7 sanibonani basakazi be-Studio 7 siyanilingelela. Hayi sisithole kanzima lana these days lockdown isithwalise nzima ngale coronavirus lena ngazi ukuthi le coronavirus yasivelela sithwele nzima impela ngale lockdown abantu bathwele nzima kakhulu. Mina into engathi ngizama ukuthi ngiyikhulume indaba le kamakhuphi uThokozani Khuphi abantu bahleli bekhuluma every day ukuthi uThokozani Khuphi lilunga lezanu PF and manje ngimzwile nge-Africa Day ekhuluma lapha ethina uThokozani Khuphi awungeke uze umuzwe ekhuluma ngobubi obenziwa yizanu obungaka njalo nje uThokozani Khuphi angeke umuze ukhuluma ngobubi bezanu PF. Izanu PF busy ithumba abantu balalise ezibhedlela ama journalist abosho kodwa uThokozani Khuphi busy na uthi hayi asibambaneni sibe into eyi-1 sibambane sibe into eyi-1 kanjani isitate ukuthi kukhitshwa izanu kanti wena Thokozani Khuphi wena mama uyi-opposition enjani kanti yabona uThokozani Khuphi nabo wathi Phukeni laba nabo Dan Moyo lo se-America nje la bantu laba nje abajoyini izanu bahlukane nathi siyabacela. Ngiyabonga bantu be-Studio 7
ngiyabonga ngisebutswana eFrancis Town.
Gama lami ngusiphetheni Mpofu ngiyalibingelela abasakazi bakwa-Studio 7
zihlobo zami ezisebutswana ezisengilandi langaphi ngaphi le-South Africa nxa ungakasuki phansi qala ucabange ngokuya ukuthi ufika uquarantine njani. Nxa usuzimisele sukuma uhambe uyoquarantine kodwa nxa ungakazimiseli hlala phansi ngoba equarantine kunzima. No social distance akulani, no sanitizing. So kulama chances okuthi nawe uyakhona ukusuka uright lapho osuka khona ungela mkhuhlane uzowuthathela khonapha uma-quarantine centers.
loko sisizwa bakethi kuthi abantu ke kumkhuhlane usanda khona phakathi sifike kobulawayo abantu babo utshwabe bojela amamaski kodwa lo mkhuhlane nasiyakubona ukuthi abantu sikulokhu kuvalwa ngako khona ukuthiwa kule ikorona ngapha ezimbabhevele ikabi nje ningakhulu ngoba sikabona abantu abalayo lelo mkhuhlane sizwa ngako khona ukuthiwa abantu loke bebanjwa umkhuhlane esingawubonile ya linjani bakithi okhulumayo ngudube enkayi hhayi thina sesithole nzima bakithi kule ndawo ngenxa yokuthi umsebenzi ivaliwe wonke sasikwenza njengoba bengikhuluma ukuthi sasisebenza ezimoteni manje igovernment isizithethe imota zonke zabanikazi sasisebenza kizo sokuthiwa zibe ngozupho zonke so sesilobo nzima obukhulu kakhulu ngoba bekulapho kade sithola khona imali so asisakwazi ukuthi khathesi siqonde ngaphi kumbe senzeni kumele ngasiphathisa bakithi hhayi sisulubone ludu
amazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus sokuthi abatshayeli bezimota ezinkulu ezithwala impahla kwele Kenya bethwele nzima. Kwesatshelwa ukuthi iningi labatshayeli laba lilegcikwane leli njalo ukuthwalwa kwempahla akusahambi ngemfanelo. Umongameli Mokgweetsi Masisi wele Botswana uthi uhulumende wakhe uzavumela abafuna ukufuya inyamazana zendle ezincinyane njengendlela yokukhuthaza ukulima okuthiyeneyo. Sikhangele ezivela ngapha kwele Melika. Uhulumende wele Melika uthi kulamazwe yagoqela leZimbabwe ashojozela udlakela kulelo lizwe kulandela ukuqhamuka kokutshengisela okulodlakela. Ukutshengisela lokhu kumayelana lokubulawa konsundu ngamapholisa edolobheni leMinnesota. Iziphathamandla zikahulumende weZimbabwe ziloba enkundleni zobulembu zithi ilizwe leMelika livame ukusola uhulumende weZimbabwe ngocuku kodwa nanku amapholisa eleMelika wona abulala abensundu mahlayana. Kunjalo nje inani lababulawa ligcikwane leCoronavirus lokhu liqansa ngapha kweleMelika. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha umnumzana Mandla Mkhwananzi saqala ukumbuza ukuthi edolobheni leOhio lapha ahlala khona umumo weCoronavirus kumbe iCovid-19 umi njani.
Hayi COVID-19 ngapha hayi kunganokuthule nje kodwa izinto sezama ukuthi zibuyele kunormal ngapha eIndiana ngoba uhulumende nje wabasetshile ukuthi kakubuyele kodwa kuma companies la kwezitolo nxa usiyashopa kulokho kufuneka ukuthi ube le mask lapho social distancing nje ukuthi ume nje 6 feet away. Konke nje okufanele kwenziwe ama hygiene they are being observed. Abantu bonke they are still alert civil at this point. So kukhanya ngani kulobo vele kodwa kuzabonakala zasiyaphanda.
Vuliwe yini indawo ezifana lezitolo amabhala lapho kunathelwa khona lezinye indawo zokuzijabulisa?
Izitolo zivuliwe. Engaboka abantu kuvuliwe indawo enjengamabhala. Kodwa into nje okuningi kuyavula kuyona livikezayo. Into enjengama swimming pool okudlala abantwana amaparks. Ipark actually amaparks vele sevuliwe but ama swimming pool, ama public swimming pool avula kuyona livikezayo esiqala eJune. So nje izinto eziningi ziyabe sezivuliwe.
Kuyathembisa na ukuba leli gcikwane lingaba seliphelile umnyaka uphele?
Yeah, okusokala lapha nxa sikhangela la ngokukhuluma kwezingcwethi ikuthi lento sesiyahlala sinto esizaba layo lanxa kulokhe kulomjaho okudinga ama-vaccine okwethu ukuthi yikho kuzajenisa ukuthi kuyiwa ngaphi kodwa ke into esizahlala ikhona ukuthi ngaphela hhayi izathatha sibili isikhathi ngithi mhlawumbe ngithi sizayijayela sigcina sesiphila nje ngokunanzelela njengako-N1H1 la wonke ama-flu nje ahlezi ekhathaza so kangithemba ukuthi izaphela ka-1.
umnumzana Mandla Mkhwananzi sisalani seZimbabwe ehlala ngapha kwele Melika ubekhuluma ecingweni le Studio 7 esedolobheni le Ohio. Kala D ethiwa yona isoka lami isigcibela uhlelo lwethu lwalamhlanje singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje othi sikhangele ebesilazo kulabanye abane asebetholakale belegcikwane le coronavirus osokukhweza inani lalabo abale gcikwane leli elizweni lafika kukhulu lamachumi ayisikhombisa lane i-174. Ibandla le-MTCT lithi ukuya emngcwabeni likamuyi umnumzana Morgan Tswangirai okwenziwe liqula ebelikhokhelwa nkosazana Thokozani Khuphe ngomgqibelo akumelanga kumangalise uZulu. Besile ngxoxo losanda khethwa ukuba ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda. Sinugqiba ke lapha uhlelo lwethu lamhlanje livalelisa nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.